and obviously umuntu nxa esekhula kuyenzeka ukuthi akhula khule yende into eyenzakalayo umlimi wakudala kunjalo. So obviously umuntu nxa lebekhula lase South Africa siyabona kulo Mandela as well uzabe lokhu egula ehamba kuma-check up, so it's obvious ukuthi i-health yakhe yabe lokhu ingani iba waste with the time. Yi-reality leyo wabekwa uNkulunkulu, wabeka imvelo khona lokhu nxa sesiba umuntu omdala vele kuba nzima, uqalisa ukuba le mikhuhlane eminingi-ningi umongameli usengumuntu omdala. That's a fact, that's a reality.
Kodwa esikhathini esedluleyo kaningi simuzwa esithi uyakwelatshwa kodwa simbone ebuya ekhwajukile. Ayisikho yini okwenzakala kathesi kakhulu nxa sikhangela ukuthi ukhetho seluseduzane?
Kungenzakala khona lokho, kodwa kuyinkinga yokuthi eZimbabwe akubile information ekahle esikhombisa ukuthi vele umongameli yena impilakahle yakhe vele iminjani, yikho kuyiproblem. Kodwa nxa sigale eSouth Africa kade besinika ama-update ukuthi uMandela uhlenje, uMandela usegula kakhulu. Kuyaphambanisa khona lokuthi singenza ama-informed decisions ngoba sebe singakwazi ukuthi uyagula yini, uyaku-check up yini, ngoba ukugula sosona. Nami ngeke ngigule ngiye kudokotela, sonke siyagula sihambe kudokotela. So ambone kuyinkinga ukuthi umongameli nxa yegula sitshelwe enxa yabama-cheshi lakwabe funa ukungithandazela nabephathi yakhe ukuthi behlele ukuthi enxa ibefaka umuntu ongam-replace. So ambone kuyinto eyinkinga leyo, engabe i-right lakho ku-right. Kodwa ngibone zani njengomongameli abantu bonke bezimbabwe balelungele bebekwazi ukuthi i-health kamongameli injani ngoba kuye sikhokhelayo sona.
Kanti khona ukuthi ekhanye esiyoyelatshwa khonale eSingapore ukubona njani?
Ye, lokho kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe izibhedlela ezingasasebenzi kuhle, especially ama-specialist hospitals okwakholasa konke. Ingakho-ke umuntu nxa egula engehlutshwa ngobunye okudinga ubuciko obuthile, izibhedlela zethu asiselapho ukuthi zibancedise.